VOA Ndebele.
Ni vuka njani mtwazi omuhle siyalamukela kumsakazo we-Studio 7 namhla ngomvulo mhla singamathumi amabili lambili kuNtulikazi 2019 igama lami ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi ezeCTUET isekela ababalisi abafuna ukuqalela umsebenzi.
Iyathuzu ngalesi sikhathi iphakathi kokulwisana lo employer wayo ngendaba yeholo. Iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo.
Abantu abaningi lokhu bedidibele kobulawayo ngokuzama kwenkampani yezisa ukuthi idilize imiphongolo ephehla umlilo kagesi.
Wena nxa uzabona iloja ekusendlini yakho selidilize indlu selinikwakha indlu katsha lingakutshelanga wena, kungathi umuntu erayithi bonapho.
Sizalethulela kucatshwanga ngabantu ngokumele kwenziwe ukuze idolobho lakobulawayo lingabhidliki kulandela kumiswa umsebenzi kwesikhatshana kwamabhalane uDownkirk.
Yebo kambe bakhethwa kuma-constituencies kuma-ward lapha bakhona, kodwa idolobha leli nelama-red pairs.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isekela ababalisi abafuna ukukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele weZCTU uthi amalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe alilungelo lokutshengisela emigoqweni kusukela ngomvulo uhulumende aze akhuphule iholo lezisebenzi. Ababalisi bathi sebethola munye ngamunye $400 Zimbabwe dollars ngenyanga. Selokho uhulumende wavimba usetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kwele Zimbabwe. Izisebenzi zikahulumende ezinikwe $400 ngeviki ephelileyo ebizwa ngokuthi cushioning allowance zithi imali le kayisoze incede ngoba sibi kakhulu isimo somnotho kwele Zimbabwe. Zithi kumele zihole inkulungwane ezine zamadola, $4,000 ngenyanga. Umoyo uthi kumele izisebenzi ziphathwe ngemfanelo.
Iyathuzu ngalesi sikhathi iphakathi kokulwisana lo employer wayo ngendaba yeholo. Iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo ukuze ikwaniseke phela ukufinyelela lokhu ekhalaza ngakho. Asiyo athuzu yodwa nje esinika ke usekelo. Sinika usekelo kuma-sectors achiyeneyo xa bekhangelane lodubo lokukhalaza ngendaba zemsebenzi, indaba zeholo.
Singathi ke kokwamanje izisebenzi zime njani xa sikhangela ngeholo? Ezithola imali elilutshwane zithola imalini nxa sikhangela iholo ngenyanga?
Iholo lisele ngamuva, liyakhumbula nje ukuthi ngenyanga yezimbili kube zintathu ezidlulileyo abaningi singathi i-average salary iku-400 plus or minus 400 American dollars ngenyanga. Nxa sikhangela ke kathesi ukuthi i-exchange rate ikhuphuke okungakanani, sikhangelela ukuthi aluba phela iholo lalo likhuphukile njengoba i-exchange rate iyasukuma, ngoba intengo phela yalandela i-exchange rate. Sibona ke ama-prices akhuphuke okungaba lichumi. Sikhangele ukuthi aluba nje lawo ama-salaries aluba asekhuphuke ngokulichumi. So okade sikukhangelele sikhalaza ngakho kwamanje njengezisebenzi kuma-sectors achiyeneyo, sibakhuthaza ngokuthi kabacele ke i-living wage engaba linani ele-4,000 RTGS. i-4,000 RTGS yiyo phela ehambelana ne-exchange rate eyenziwa kuma-prices la kuma-services ke esihlangana lawo. Hayi khona ke i-400 RTGS le esiyinikwayo kulezi nsuku.
Yes, ngathi ke uhulumende labanye abaqhathi bathini ngakhona kho?
Abanye bayavuma ke sesibone ke abanye besithi bazazama ke ukuphula ke iholo labantu ngokulithumi iyasijabulisa. Sikhangelele ukuthi bonke ke ama-employers bazakwenza ke okunjalo. Sile sector eyodwa angazange ngiqambe ngegama okwamanje esithe khona i-200 yakuqala eholweni lomuntu izamalsiplayo wakhe ngo-10 ibisisengezelelwa ke kumali ayiholayo okwamanje. Sibona ukuthi i-good move kayenziweyo ke i-employer we-sector yona-ke sizamtshayela ihlombi. Sikhangele ukuthi ama-employers wonke ke sokufanele ke benze njalo bethi ke i-400 RTGS le ekhona imultiplaye ngo-10 ukuze ke kube liholo lomuntu ke. Sikhangelele ukuthi ke wonke ama-sectors azalandela khonoko.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezeCTU. Sixoxe laye eseHarare. Uhulumende uthi uyazama ngamandla wonke ukuthi kuholiswe izisebenzi ngemfanelo. Abanye abantu obulawayo lokhu bekuthele ngokwenziwe inkampani yezesa ebifisa ukudiliza imiphongolo yokuphehla umlilo kagetsi iyenza idolobho leli labizwa ngokuthi kukontuthu ziyathunqa. Iziphathamandla zedolobho leli zivimbe lokhu zisithi izesa kayizange ikhulume lezakhamizi ngodaba lolu. Izesa ithi kumele kubhidlizwe imiphongolo embili engasasebenzi ngemfanelo, kodwa-ke abantu bachapha singenduku besithi inkomo ingazala umuntu kungenzakala lokhu. Ngasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yezesa ngodaba lolu. Omunye wabathi izesa kayiphathanga kuhle udaba lolu umnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF.
Indaba yeziphala noma ingaba yinto enhle kube yinto embi ayiphathwanga kuhle. Iziphala leziyana ngeziyamunicipality walapha koBulawayo asoze zenzisa. Ngakho-ke wena nxa uzabona iloja elisendlini yakho selibhile izindlu selifuna ukwakha indlu katsha lingakutshelanga wena kungathi umuntu e-right khonapho. Angithi into eqondileyo ukuthi ena xa iloja lingabona hayi laphana sokukhenka umduli liyabiza phela umnikazi hayi bakithi laba bembona sola makhenki laphana kanti indawo singenziso kuboniswane bezokwenza into eqondileyo. Ivesi might have a noble idea ukuthi bafuna ukurimevote laphana ukuthi igesi laphana i-output yakhona ingezeleleki kodwa ngamaloja badikade ngamlanga abakwenze bengakhulumisananga lo mnikazi wendawo. Umnikazi wendawo ngu-city council, bekumele babize i-city council lama-engineers agcweleyo afundileyo akathi-ke ngahamba bebebonisa ngabantu hayi iziphala lezi senzani sezingamakhrekhi sezindala siyenzenjani sibonisane kuvunyelwane kuhle. Bathi ukuthi bona bafuna ukutshaya umthetho emzini waso wabo akusoze kuphumele kuyo omhle khonapho.
Ye, singathi kona vele nxa usukhangele wena kungadilizwa iziphala leziyana ngihambe ukuthi kungasala idolobho kulokhe kuthiwa kontuthu ziyathunqa.
Mina ngokuzwa kwami asingathi ukudiliza kuphela bantu lobengantu ayiwirinoveta njalo kumbe ukwakha ezinye okuzezilona kube nelozini i-more output yama-gates. Kodwa mina ngikutshwayo ukuthi na in whatever they are doing aba-consult abanikazendawo i-city council ayisibona ngamaloja laphana. Ngakho-ke ababheke njengeloja hatshi bona bababheke ngabantu abona yiwasengo-landlord. Nxa kusike ngokuthi wena kuyangezelela ama-gedi awelzaeaathesiyileskathesi akula ma-gedi khonapho so ama-gedi siyawadinga but asizenzeni ngendlela eqondileyo. Njalo sikhangela khonoko ade kuthi bona sifuna zayo sentimental values yokuthi na vele kwathi kubontuthu ziyathunqa ngenxa yemphongela leyana.
Umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla leZANU PF sixoxela ekoBulawayo. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namuhla. Iphephandaba leHerald libika ukuthi sokulezigidi ezidlula amakhulu amathathu $310 million yokuthuthukisa izabelo. Imuli kamoyi uMorgan Tswangirai isilahlekelwe ngesinye isihlobo. Umnumzana Charles Wende unobhala jikelele webandla le-MDC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa ubike lokhu enkundleni yeTwitter. Uthe ugogo uMundwa unina kamoyi uSusan Tswangirai Kaseko, unkosikazi Bimbayi Tswangirai Jaba, indodakazi kamoyi uTswangirai isanda kubhubha. Lokhu kwethulwe ngamaphephandaba ambalwa. Amaphephandaba ambalwa njalo abika ukuthi uMnumzana Job Sikhala, umsekeli womgcini sihlalo webandla le-MDC, usanda kubotshelwa ukuthi ubefuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uZulu angene emigoqweni ekhonona ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume lethule kumbe lisitshele ukuthi kuhamba njani lapha elikhona endaweni ezijiyeneyo, kuthi sizwe ke ukuthi abanye abantu batheni lamhlanje.
Bandla nasestudio 7 basakazi nabalaleli, ngicela ukukhuluma nje ngipho kancane ukwenza ukuthi ingathathi isikhathi sabanye abantu. Kodwa okusalayo into ebizwa nge-local authority ifuna ukuphathwa ngabantu abazalwa lapho, ukuthi nami noma usemsebenzini ukwazi ukuthi usebenzela ingakini, uzoya ungabi nokhophe lokuthi wena ugijimisa iholo. Laba bantu abazale bazethi bazophatha isikhundla khona la, bazothi bona bazophanda bazodla, besuka lapho bathathe lokho abakuthathayo babaleke baye kibo le Mondoro. No man, hayi ayisebenzi. Ngisazoyiqala phansi le ndaba. Hayi, okay shop, ayezo kwama nje ayisebenzi indaba le abayenzayo la bantu. No.
Ah, okweZimbabwe kuyadina bakithi. Pho ma uVice President isezalatshe eSouth Africa, why engalatsheli izweni lakhe alikusa? But more ma kugula omunye umuntu ongena imali ukuze eSouth Africa, uyafa phela eZimbabwe. Because bayazi ukuthi iZimbabwe ayinamithi eyeneleyo zasabezolatshiwe eSouth Africa. Why bengayenzela abantu okuhle?
Elinjani lonke Studio 7, ngilibulisa labalaleli abalaleleyo umhlaba wonke abalalela uStudio 7. Lami ngumuntu odabuka eZimbabwe kodwa ngilapha eSouth Africa, ngisuswa yisimo esikuleliyana elizwe. Hhayi, elizweni kuthanda ukuba nzima ngenye indlela onyeke uzuyijabule. Isimo esibi ngempela, ayikho le nto yodebambekayo lencwebekayo. Ngesikhathi uMgabe esusembusweni esuswa amabutho la ngumntankagwa, lama ngicabanga ukuthi hayi isimo enxa sizoba ngcono, hayi isimo asikho ngcono elizweni. Somile ngempela izinto ngeyindlela ebuhlungu enyeke uzuyijabule. Abaholi abaphetheyo lapha abananyembeza, hayi kuphethe abaholi abalenhliziyo ezomileyo mpela. Uthi umuntu angikhola noma izakhamuzi zikhuluma, kuyabe kungena ngapha ukuphamba nga la mahloni bayebengelawo lokuzwa bayebengiswa ngoba umbuso bawuthatha ngombango.
Sanibonani Studio 7, ninjani? Hayi, thina siyaphila ngapha amakhaza kuphela. Ngisacela ukuphosela nami elami igama lami uSibusiso, ngizalwa eLupane. Ngisacela ukubeka nami kanje ngendaba yakaDube noTambarasha. Yiyo indaba ebengicabanga ukuthi kangikhulume ngayo. Angiboni kubalulekile mina lokhu, ngoba uKambarashe usata ngaphi yini isinqumo sokuthi akwazi ukuthi amise omunye umuntu emsebenzini? Two, bese uphuthuma kangakanani obese ngazi ehluleka ukulinda ulokhu zena umeya aze afike bese bethatha-ke leso sinqumo abasithathayo bemise emsebenzini? Lokho-ke yinto engibona ukuthi idala ubandlululo, ngoba isisiba namagama enzondo phakathi.
Siyabonga kakhulu ke lokho ngokwethulwe ngabalandeli be Studio 7 nga ufuna ukusithumezela umlayelo ulakho ukuthi lawe ke umlayezelo wakho ufakeke ku WhatsApp kunombolo ethi 012024650318 ungavele uhambe kolombano ufitizele urekode usithumezeleke umlayezelo wakho. Sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisithupha babulewe yikutshisa okumangalisayo okwenzakala khonapha-ke kwele Melika. Ibandla lamademokrasi kwele Melika lithi likhangelele ukuthi umnumzana Robert Mueller wayehlolisisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump ngesikhathi sokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016 uza kwethula ubufakazi obuveza ukuthi umnumzana Trump wephula imithetho eminingi ngokudlelana kwakhe lelizwe leRussia. Izulwandaba lamhlake sikhangela khonoku kwenzakala ke kobulawayo. Siyakwazi ukuthi kulokuxoxozela sibili okunye okumangalisayo. Siboneleke umnumzana Christopher Dube umabhala nomkhulu uTown Clerk esuswa ke esikhundleni kumbe ngithi emiswa umsebenzi wesikhatshana. Umnumzana Dinashe Kambarami yena wakade bambe isikhundla sikameya. Umeya ke uthe sivela ke kwele South Africa wafika wathi hayi lokho akwenziwa ngakuhle. Siyabona njalo lebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lathi uKambarami kazange ayenze kuhle. Kwasekusithi ke izakhamizi zenza umhlangano lapho ezakhuluma khona. Ngakhonoku zakhuluma okuningi kakhulu. Omunye silaye lapha ngubaba uPaul Themba Nyathi. Baba Nyathi, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gift.
Ye, so ke lapha nxa sikhangela baba Nyathi siyalubona udaba lolu lokuxoxozela okuthize. Umbono wakho ume ngaphi?
Amakhansela la akhona kobulawayo kathesi, into yokuqala abangayizwisisiyo ukuthi idolobho lelashile labo. Yebo kambe bakhethwa kuma-constituencies, kuma-wards lapha bakhona, kodwa idolobha leli nelama-red pairs afisa ukubana idolobho labo liphathwe ngokuhlonitshwa, bathole ama-services abawabhadalelayo. Kakho phakathi kwabantu ohlala kuleli dolobho olendaba lobudlwangudlwangu lobo esibubona usenziwa ngamakhansela angazwisisiyo ukubana kungani elapha akhona kathesi.
Singathi-ke sizwile abanye besithi amakhansela la kumele asuswe, kodwa-ke esikubonayo ukuthi bakhethwa phela. Kuyalungiswa njani udaba lolo?
Abantu ababakhethelanga ukuthi behluleke ukwenza umsebenzi abawukhethelwayo. Njalo nxa abantu besithi kabasuswe kungenxa yekuzonda okusebantwini, ukuthi abantu laba sebakhethela ukubana bagcine ukuhlonipheka kwedolobha, kodwa sebekwenza kathesi kuba lihlazo edolobheni. Nxa besethuleka ukukhangela imbali yedolobha leli, babe sebeziphatha ngendlela abaziphatha ngayo, uZulu wakobulawayo ilelungelo lokuthi kabasuke.
Pho bazasuka njani njengoba kukhanyazane kuyahlupha kangaka? Njalo nxa sikhangele sibili udaba lolu lungani phela sokungenele phela i-local government phakathi.
Kwenye indlela ziningi. Okokugcina ukuthi abantu njengoba kule commission lekhethweyo bazayitshelani i-commission kuyini abaza kuthi kwenziwe, njalo kuzakumela okwenziwayo kube yilokhu okufiswa yizakhamizi zakobulawayo.
Singathi wena kodwa nxa sukhangele sibili baba Paul Themba Nyathi, siyakwazi ukuthi walwela ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sempi yenkululeko, kodwa-ke lina nxa selikhangele sibili ngokwenzakala kobulawayo, yikhwela likufisa yini lisempini ukuthi into lezi zenzakale?
Uyabona Gift, into eqakathekileyo kuye wonke umuntu ongumuntu one okokuqala yikuhlonipha abantu ahlala labo, yikuzihlonipha yena, yikwazi njalo ukuthi ukuba ngumkhokheli yinto bani. Akula muntu owalelwa ilizwe leli ukuthi ligcine lilibi kangaka lingahlaleki, ikakhulu amadolobha okufanele thina esibhadala ama-rates sithole kuma-rates lawo inhlalakahle eyiyo esiyifisayo. Ukhansela othi umeya ehambe izolo ayekwenza inkalakatha yento ezadala ingxabangxoza efana lale, uzama ukungitshela ukuthi umeya esesekhona bebengaxoxi ngodaba lolu, balulungise basikele thina sonke abahlali khonapha. Ninje so angilandaba lo town clerk angimazi. Angilandaba lokunengi ongabe kusenzakala ngaphakathi. Engifuna ukuthi kwenziwe ukuthi ngitshelwe ukuthi kathi kuyini khona okwenzakalayo. Hasho ukuthi bese mpongo ubona sokudalwa into edala ingcaba ngcoza lokungahlaleki kwedoroba. Mina kuyimi red pair.
Yes, ifakele ke awukugcina khonapho ke utsho lokuthi ubona ngazani kusiya phambilini kumele kwenziweni mafutshane sibili.
Okufanele kwenziwe amakansela angcolisa isimo sakobulawayo akufanelanga abe khona.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uPaul Themba Nyathi owalwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu. Sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa lapho siqoqa khona lezakhamizi ezijeneyo zakobulawayo. Tiyani indlebe lizizwele.
Ye, lingakhuthwa ke ludaba lolu kusasa khonapha ke emsakazweni weStudio 7.
Umongameli Donald Trump uthi amalunga edala le-House of Representatives amane aqabana lawo azonda ilizwe leMelika. UTrump wethule lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho athe abane laba kumele baxolise ngokuzonda ilizwe leMelika lele-Israel. UTrump uqabana loRashida Tlaib, u-Ilhan Omar, u-Alexandra Ocasio-Cortez kanye lo-Ayanna Pressley. Abane laba bathi uTrump ulenketabechabi afuna ukuyisebenzisa ngesikhathi sokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Okwethulwe nguTrump kusekelwa ngumcebisi wakhe unkosikazi Mercedes Scalab okhulume lentatheli zindaba namuhla. Unkosikazi Scalab uthi uTrump kalabandlululo.
I have worked with President Trump for 2 years and he is not a racist.
Sengisebenze okweminyaka emibili lo mongameli Trump kalabandlululo. Inhlelo zakhe zonke zisekela abantu abansundu labanye.
He's a compassionate man whose policies have focused on the minority community.
Amalunga ebandla lamaDemocrats athi uTrump uzama ukwenza engani abane laba ngabalingazi bebandla leli. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Gary Jackson uthi kuyethusa ukukhulunywa nguTrump.
Ngibona kulobandlululo kakhulu, ngibona kuyikudelela abanye abantu, njalo masinazelela ukuthi abantu laba akhuluma ngabo ngomama hodwa. Angithembi ukuthi ukhona umuntu ongaso sizalwane se-America okwaziyo ukuthola izikhundla ezikubo labo mama okube imisebenzi lapho mama laba abakhona. Omama laba abanye bakhona ngama-naturalized citizens, abanye bazalelwa lapha, ngakho bangama-Americans balelungelo lokuba lapha abakhona. Hey, just like isizalwane salapha e-America. Ngakho ubandlululo lwakhe lolu esibona elubonisa lapha lukhomba sovala ukuthi yena njengokwakhe ule nzondo.
Singathi kodwa-ke kuyabheda ngani lokhu ukwenzelani khonokho akwenza?
Isiphetho sisazi sibili kodwa nxa engaqhubeka esenza kanje mbona ngathi kuzaluywa kakhulu. Akekho mbona ngathi iningi labantu abaphila lapha e-America abavele nje okhokho babo bangama-Native Americans.
UTrump ukhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lama-Republicans.
Soke isikhathi khona manje esezomculo. Namhla ke sikhumbula umoyi uJohnny Clegg obecula ingoma ezidakazelelwa ngoZulu. Umhlaba wonke jikelele ukhalela umdeni womculi obelodumo uJohnny Clegg obhubhe ngeviki ephelileyo. Ubesaziwa ngokukhuluma isiZulu esicacileyo njalo langokulwisana lenketabechabi eyayimemethekiswa ngabamhlophe kwele South Africa. UClegg obelesifo semvukuzane ubhubhe esele minyaka yokuzalwa engamajuma ayisithupha lasithupha 66. UClegg wathi leminyaka elithumi lasithupha wahlangana loSipho Mchunu owayemdala kuye ngomnyaka owodwa. Kubikwa ukuthi uClegg wacela uMchunu ukuthi acule ingoma ngesiZulu. Ababili laba bahle bawelelana basebebumba iqembu abalibiza ngokuthi yiJuluka. Babecula ngesiZulu langesiLungu
njalo begida okumangalisayo okwenza ukuthi bathakazelelwe ngabantu abaningi. Ijuluka yakhipha idlaladi yalo lakuqala ngomnyaka ka-1979 kwasekulandela elinye ngomnyaka ka-1981. Ababili labo babengavunyelwa ukuhlabela bendawonye ngenxa yohlelo lokwehlukanisa abantu ngesikhumba. Loba nje bagcina becula endaweni ezinjengamakoliji, emabhawa, ezikolo, ezindlini lezinye indawo lapho ababevinjwa khona ngamapholisa. Kodwa-ke iqembu leli laqhubekela phambili lalolonga amanye amadlalade anjengelithi ubuhle bemvelo lelithi musa ukunilandela. Ukhiyegi lomcunu baphumelela okumangalisayo loba nje ingoma zabo ezaziveza ukuhlupheka kwabantu emalokijini lemakhaya zazivinjwa ngurhulumende wakwele South Africa. Kwathi-ke ngomnyaka ka-1985 ababili laba behlukana sebehambe emazweni amaningi akugqela elemelika, eCanada, Germany lakuzwekazi leScandinavia. Ngesikhathi leso basebethole izicoco zamadlalade ezimbili zeplatinum lezinhlanu zegolide, njalo basebethengise izigidi ezimbalwa zamadlalade emazweni achiyeneyo agoqela eleFrance, eleAustralia, New Zealand lamanye. Ukhiyeki babembiza ngokuthi umlungu ongumZulu. Ingoma yabo eyajabulelwa ngabantu abaningi ngethi Scatterings of Africa ekhuluma ngokuhlupheka kwabantu abamnyama. Baphinda bahlabela enye ethi Asimbonanga iyayikhuluma ngoNelson Mandela wayevalelwe entilongweni ngabamhlophe. Kayizange idlalwe ingoma le emoyeni emsakazweni weSouth African Broadcasting Corporation ngaleso sikhathi ngoba kwakuthiwa isekela abantu abamnyama.
Oh, the sea is cold and the sky is gray.
Ukhiyeki wathi esehlukene lomchunu wabumba iqembu lakhe ewalibiza ngokuthi isavuka elethula amadlalade amaningi njalo lahlabela emazweni amaningi. Amanye amadlalade awethulayo haye lezihloko ezithi Shadowman, Cruel, Crazy Beautiful World, Hit, Dust and Dreams, Lelithi In My African Dream. Isavuka yethekelela amazwi amaningi njalo yathengisa amadlalade okwedlula amaqembu amaningi emhlabeni wonke jikelele. Iqembu leli lathola izicoco eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Kwathi-ke ngomnyaka ka-1993 bahlangana njalo lo mcunu babumba iqembu elithi Yavuka Inkunzi.
Iyo le nkunzi yamakhotshana ayihlabi ngokumisa, zisho inkunzi yamaqobotshana ayihlabi ngokumisa.
Ye, sizaqhubeka ke ngomculo lo-ke kusasa, lilalele-ke lingakuthi phela. Ye, sibona ukuthi abanye abantu bathini kolapha-ke enkundleni. UJD Dube uthi siyavuka njani khona ngabo Dube. Emmanuel Nkusti Ncube uthi ngibukele ngiselusaka baba Dube eZambia. Clemens Dube la uthi morning linjani. Eslinzi Hammond uthi eZimbabwe bantu benkosi, i-$400 sure pho bazaphila njani abantu beZimbabwe. Hayi ke sosibona ngazani isikhathi sesijovile sibile okumangalisayo singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Isithi isekela ababalisi abafuna ukhalala umsebenzi. Abantu abaningi lokhu bethithibele ngokwenzakala kobulawayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lisayo, Cape Town.